siyabonga Chris Lojonga lichona njani sapho lweZimbabwe siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 12 ngonhlolanja 2016. Siletulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mugela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Ukhothwe iNational Council ivumelane leSpending Committee leNational Executive. Indaba yakhe ayishana mhlasi sibabe 2 years ngeyokuthi zange futhi sisebe ngama-election ayenziwa kuProvincial Council.
Ibandla le-MDCT selixotshe ilunga lalo umnumzana Madison Hlalo ongusenator wakobulawayo.
Vanhu vari kuswera vakapfeka ama-t-shirt anzila cost vakubvunzwa kunzila cost enoreve vanza hanzi perfume ai atizi mari maka isusu don't abuse mtupo wa
abantu sebetshona begqoke ama-shirt abhalwe ukuthi Lacoste sebebuzwa ukuthi kutshoni lokho kuthiwa ligama le-perfume.
Unkosikazi Grace Mgabe lamhlanje uthuke abakucele elibikwa likokhelwa ngumnumzana Emerson Mnangagwa elilwisana nale G40 kuzano PF. Kuwoza Friday lamhlasi leqembu lerumba ele vakalanga lona elithi elilendlalade elithi buzani bamwe. Zonke lezindaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. Ibandla le-MDCT lithi selixotshe ilunga lalo umnumzana Madison Hlalo yena ongusenator wedolobho lakobulawayo ngezizathu ezichiyeneyo ezigoqela ukungahloniphi abakhokheli bebandla, ukubangela ukungezwani kanye lokuhambisa indaba zebandla emthethwandaba. Leli bandla lithi lizame ukukhulumisana loHlalo ngokuthi esuse amacala awuhambisa emthethwandaba azehluzwa libandla kodwa wakwala lokhu. Ukuxotshwa kukaHlalo kuza ngesikhathi ukulwisana phakathi kwe-MDCT kuqhubeka kobulawayo. Iziphathamandla zithi idale le-National Council labiza uHlalo ukuthi azezivikela kumacala awetheswayo kodwa wala. Kodwa umnumzana Hlalo uthi kayindawo njalo uthi uzathatha amanyathelo phezu kokuxotshwa kwakhe.
Ukuxotshwa kwakhona kuyize ngoba akula lutho olulungiswe ngendlela eyade kumele iyenziwe. Isinqumo lesi sisuka emuntwini okuthiwa uDouglas Mundlovu nabanye bakhe esingazange sihambe ku-National Council. I-National Council yayimele ihlale ikhulume ngendaba yami kodwa babona ukuthi abatholi lutho ebantwini abaku-National Council. Sokuthiwa hhayi sizakwenza, sizayitshaya indiva. Siphonge ubhala thina incwadi bezihlalele emahofisini kaNomondlovu.
Kodwa bathi iNational Council yahlala njalo lina labizwa ukubana lizozivikela kodwa layalukuhamba.
Balamanga, balamanga sibili amangalisa ukuthi abantu abanjengabomundlela ahlale phansi akhulume into ezingazeneki. Kodwa anyway, into esesiyenzile lapha sihlangana la wonke umuntu ufuna ukuthi sidibane laye, sizadibana laye ensukwini zenu ngisho nihlangana eziyayo.
Iseliyathatha amanyathelo bani khonapho?
Sethi wathethe bazakuzwa ngawo bona.
Ngeke lwaveze emoyeni ukuthi selenzeni?
Hayi, asifuni ukwaveza ngoba lapha sidila labantu abangamaqili bazahle baqalisa ukuthi bazame ukuthi bazame ukuvala bala.
Kuyini kahle kahle okwenzakalayo lapha? Izimpi zenu yini labo nkosikazi Thokozani Khuphe
esizokuthokela? Nguye ke umuntu osebulela inhlanganiso yethu lo usisi lo kuthiwa nguThokozani Khuphe. Nguye osilethela abantu, ubuye ethwela abantu ngamabhasikiti, faka ama-MP yonke indawo afuna khona. Uyenza umathanda manje usezenza umathanda endaweni yabanikazi aso ndawo yakhe leya kubulawayo. Sizadibana laye kuyonke indawo lapha ngabe ekhona.
Umnumzana Madison Hlalo ngusenator wakobulawayo osexotshiwe kubandla le-MDCT. Kodwa isikhulumeli saleli bandla kobulawayo umnumzana Felix Magalela Mafa uthi uHlalo usigwaze ngowakhe.
uqothwe yi-National Council ivumelane le-Standing Committee le-National Executive. Indaba yakhe ayishiya namhla sibaleyo 2 years ngeyokuthi zange futhi sisebe ngama-election ayenziwayo ku-Provincial Council. Yikho-ke kwasekuyena kasasebenzisanga imithetho yephathi ukuthi kukhuliswa nomlotha noma kukwezethi ngesikhiwa internal dispute resolution. Yikho wasethatha indaba yakhe siye e-High Court. Namhlanje ngikhuluma 2 days ago edemule indaba yakhe e-High Court. Khathesi enye futhi efana naye wayifaka futhi ngathi Supreme Court. Yikho upresident namanye amalunga bamthatha bakhuluma naye bathi hhayi akuhlale phansi sikhulume sibone singakwenza njani, kodwa hhayi kanjani icebisele wacina elokhu ese-High Court. Yikho-ke kulento eziningi ezenzakaleyo. 2 months ago bamupha ithuba lokuthi kabuye ezechasisa kwenzela ukuthi babone ukuthi bengenza njani, ngoba i-council yamupha isikhathi ukuthi kabenakane ngakho. Kusuka namhla 2 months ago kusuka na kuzokufika namhla kakuzange ebuye emthethandaba. Yikho-ke ibandla likhulu i-National Council imbhalela incwadi imphizolo ngapha kwaBulawayo siludlawo sihambisa incwadi kuphela, kodwa kuvela khonani.
Uyakulandula uthi akula National Council eyahlalayo njalo lizange limbize.
Athi lokho baba, thina asikho ku-National Council. Yena uphiwe ithuba lokuthi engaba ngumuntu ongaphinde enze i-appeal ku-Congress. Uma incwadi seyithetho seyinayo uyakwazi ukuthi uza kwenza njani. Thina koBulawayo lapha indaba le ye-National Council incwadi ivela ku-National Secretary General, yikho ongaqondisa khona indaba zakhe. I-National Council siyakwazi mhlophe yamupha i-2 months ukuthi amacala anjengala kawo angaye emthethwandaba wezano, kodwa kwakhanya yena hhayi lokhu eqhubeke ngikhona ngale.
Umnumzana Felix Magalela Mafa, isikhulumeli sebandla le-MDCT koBulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umkamongameli welizwe unkosikazi Grace Mugabe lamhlanje uthuke umsekeli kaMugabe umnumzana Emmerson Mnangagwa esithi uphambene nxa ecabanga ukuthi engethusela umongameli Mugabe amtshiyele intambo zombuso. UPraxedis Jeremiah usipha lolu daba.
Lokhu ukukhulume emhlanganeni wabasekeli bezanu-PF awenzele esikolweni seKanyemba kuChiweshe esigabeni seMashonaland Central esithi akumthabisi ngitsho lakancane ukulwisana okulokhu kuqhubeka phakathi kwaleli bandla. Unkosikazi Mugabe usole icele elizibiza ngokuthi yi-Team Lacoste okulicele lezanu-PF elibikwa likhokhelwa ngumsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa esithi yilo elikhokhela ekulwisaneni lokhu, ngakho-ke kumele lichiyana lakho lokhu.
Vanhu vari kuswera vakapfeka matisheti anzi Lacoste. Vakubvunzwa kunzi Lacoste inoreve vanza hanzi perfume. Ai, atizi mari maka isusu. Don't abuse mtupo wa
presi. Abantu sebechona begqoke amasheti abhalwe ukuthi Lacoste. Sebebuzwa ukuthi kuchoni lokhu. Kuthiwa ligama le perfume. Lingasiqali thina sizithulele, asizozithutha phela thina nxa lisikhangele. Lingazidingi lezi izikhundla ngendlela ezingayisizo mani. Umnangagwa ubikwa kunguye okhanya sezilungiselela ukuba ozathatha isikhundla sikamongameli Mugabe esesukile esikhundleni kulelinye icele elizibiza ngokuthi yi-Generation 40 loba i-G40, kodwa lalo athe unkosikazi Mugabe ukhathazekile ukuthi abantu bathi yena-ke ukuleli cele. Uqhubeke etshela abakade besemhlanganweni lokuthi ezinye iziphathamandla zezanu-PF laloba engazibethanga ngamagama uthi zithanda izikhundla kakhulu okokuthi sezifuna ukukhipha umkakhe esikhundleni ngendlela ezingekho emthethweni. Wabaxwayisa labo abalezifiso ezinjalo
ukuthi bazaxotshwa ebandleni kodwa wavikela umphathisambo wezemfundo umnumzana Jonathan Moyo obephoselana aqada enkundleni zebulenjini lesikhulumele sika Mongameli Mgabe umnumzana George Charamba ngodaba lozathatha isikhundla sika Mongameli ensukwini ezisanda kwedlula
ndivela nemanini muera soko mwene washo
ukungiqambela amanga mina umntaka Moreya Soko mina kuyimi engakunika leso sikhundla soneso ngakunika umsebenzi ayibonge yakuxotsha I will kick you out
umngamongameli uthe uyakwazi ukuthi imizamo yokubhomba ibhizimusi yakhe yochako yenziwe ngabanye abakubandla lezanu PF njalo abasezikhundleni zobukhokheli wagcizelela njalo ukuthi umkakhe nguye ozancintisa esikhundleni sikamongameli kukhetho lika 2018 ngoba kunguye yedwa olobukhokheli obukhaliphileyo obuletha ukuthula lokuzinza elizweni umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mpoko laye ukhulumile emhlanganweni wona lo obulonkosikazi Grace Mugabe esola okwenzakala ebandleni lakhe
lokho esisukuzwa la tesikatesi ukuthi khona umgabe ngumzezuru
isi zathakunzwa nasi zokuthi bamgabe vakunzi muzezuru
ngaye phuma kumele kungena umkaranga
kana vachibuda panofanira kupinda mukaranga
haisi zimbabwe sailelayo leyo
haisiyo zimbabwe yatakarwira iyoyo ndaramba
leyo irodisha
iyoyo irodisha pfungwa iyoyo
eyetu is a straightforward one
zvedu zvatakarwira zviri straightforward
so vantu vakiti lingatoeli zimoche risikati lichalu uvalu lingalali ngakhona kokuchonga abantu akusoke kuphumelele
Musa shupika kana kushaya hope pamusoro pezvinhu zvokungotaurwa taurwa navanhu vanenge vagutisa hapana chinhu chakadaro chichaitika
lapa kwafa vantu la
pano pakafa vanhu pano
kune ndlela kune gwara
kune gwara
ukabuta urowa nemaini
ukakuta kufamba pagwara kunze uku kuna maland mine akatewa unofa imhaka dzako usati handina kutaura
mafichani lawo ngitenge ngitshele ndikhumbuze seli lizigwenxa ukuthi singacabanga ukuthi khona isikhundla ngesomuntu wonke hayi khona
saka tisazvinyengera kungofunga kuti chinzvimbo ndechomunhu wose
hayi khona
hayi handizvo
kahle ndee nditshele nyinto futhi two
ndimbokuudza eche chipiri
umhawu le insubordination
unokuita kuti usava muteveri wakakwana
That is the first scene.
I-Studio 7 yehlulekile ukuthola umbono kamsekeli kamongameli umnumzana Mnangagwa ngakho konke lokhu akwetheswayo. Umphathi ntambombo soyizabelo umnumzana Sevia kasukuwere laye obekhona kulomhlangano ubikwa efunge wagomela ukuthi akasoze afahla amukela umongameli angamfela lokumfela nxa kudingakala. Waxwayisa inkokheli ezigaba ze-Midlands, Mashonaland East le-Mashingo lapho kuqhamuke udlakela ngolwesithathu emhlanganweni wezanu PF Politburo ukuthi zilakho ukuxotshwa ebandleni ngoba zingcolisa igama lebandla. Njengemvama, umkamongameli ugqibe umhlangano lo ngokwabela abantu abakade bekhona ukudla okokulimisa imitshina yamakhompyutha lolunye uncedo. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC ngingoPraxedes Jeremiah.
Kunjalo nje unkosikazi Mgabe usole kakhulu umkhokheli wabalwa impi yenkululeko umnumzana Chris Mutswangwa esithi kumelekele ukuzichaya isifuba ngokuthi walwa impi yenkululeko ngoba kayisuye yedwa ohamba empini ukuhlaziya lolu daba sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda
Ngibona mina amazwi kankosikazi Mgaba atshengisa ukuthi iqembu lakhe lizimisele ukuqhubekela phambili lilwisa kakhulu ukuthi mhlawumbe yena unkosikazi Mgabe kumbe omnye wabo agcine enguye othatha umbuso kupresident uMgabe. Njalo ngibona engani mina kulaba abathatha intatheli zindaba ezifana lezi ZBC lezi Herald ekade sicabanga ukuthi mhlawumbe sokuloku lokululaza kwempi evela kuqembu le G40 leli elikhanya likhokhelwa unkosikazi Mgabe lo professor Jonathan Moyo bazabonisisa kahle ukuthi hayi kuthi ukuthi bebengathembanga kahle nxa bebethemba ukuthi mhlawumbe umnangagwa uzaphumelela kume njalo usethole usephambi kwabanye emkhankasweni lowo wokuthi ngubani ozathatha umbuso emhlazana uphezulu umgabe echisa ihlalo kusokwenzakala ukuthi mhlawumbe kasafuni kumbe okunye njalo.
Ungathi ukuvikela kwakhe uJonathan Moyo lamhla lapho athe khona uJonathan Moyo kahlanyi kasomuntu ohlanyayo njalo ekulweni kwakhe kaluyedwa bakhona bamlwisayo, lokhu kuveza na ukubana unkosikazi Mgabe ngempela ukuhlangothi lunye lo babu Moyo.
Yebo, kuvele kusegcekeni ngendlela eziningi kakhulu, kodwa phela bekungafanelanga bakuphumise bebengakadingi ukuthi bakuphumise egcekeni ukuthi abakumaqembu ibaphi, ikakhulu nxa sikhangela abaphezulu embusweni wezana abafana labo Mrs. Mgabe labo Professor Jonathan Moyo ukuthi bakhanye sekusegcekeni ukuthi bandawoni njalo sebekutsho bona. Kodwa ngibona ngani lokhu sokubangelwe yimpilo ukuthethiswa okwenziwe uProfessor Jonathan Moyo emalangeni amalutshwane adlulileyo. Ngibone ngani njalo bangalokhu beseze nje bazenza ukuthi mhlawumbe la uPresident Mgabe azacine esethethe iqembu watshengisisa ukuthi yena umbuso ufuna uye ngapi. Khonokho kuzaba lesisindo esikhulu kakhulu ekuthini ngubani ozathatha umbuso.
UDr. Nkululeko Sibanda yingcwethi kwezombusazwe, sixoxe laye eseBhilitane. Ezinye zezisebenzi ezaxotshwa umsebenzi inkampani kahulumende eGrain Marketing Board ngemva kwesinqumo seSupreme Court nyakenye zibuthene esigodlweni sale nkampani eHarare namuhla zifuna imali yazo enyanga ezintathu ezayithenjiswa yile nkampani. Kubika uMavis Gama.
Phezu kwalokho, laba bantu bathi bafuna njalo le nkampani ibahlawule iholo lazo lenyanga ezedlula ezilithumi ezingaliphiwanga phambilini kwenyanga ezintathu ezenotice yokuzixotsha umsebenzi. Unkosikazi Esther Gumbo obesebenzela edepoti yakobulawayo ngomunye wababuthene ngaphandle kweguma kusukela ngolwesibili efuna imali yakhe ngemva kokuxotshwa umsebenzi.
Lokhu engifike nge-Tuesday, i-management ayikayitshengiseli lutho olungithokozisayo mina njengomuntu abamxotsha umsebenzi ngo-August 2015. Lapha siphila ngomusa wenkosi ngoba i-management ivale amagedi, iyasincisha amanzi, ama-toilet, ukucharge ama-phone ethu ukuze sikhulume labanye. So i-management isivalele yonke into.
Ungesifanayo la kumnumzana Promise Benura ongubaba olengane ezine obesebenzela i-depot yakobulawayo laye obephelelwe ethi akasazi ukuthi aphile njani lemuli yakhe.
Lava kanya vere ukuruma lati abafuni bona ngwawo. Isifiso sawo kutsho ukuthi vele bona abasasiboni njengabantu. Kuthiwa sesaphuma abasasiboni njengabantu, sebona ukuthi hhayi lezi sekuyizinja ngoba awusaphiwa lutho. Singabuya la wasirobha zokuthi sayifakela ama-300 kumbe salinika lokhu. After that baza akwazi sizabuyela emakhaya. Singabuyela akula lutho osalilandela. Okwakade sesilande imali yethu yonke esayisebenzayo ngoba iningi.
Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zale nkampani yehlule. Ophethe uhlangothi lozokhulumisana umnumzana Joseph Katete walile ukukhuluma lentatheli izindaba ethi lungaphezulu kwakhe lolu daba, wathi kumele kube ngosaphethe isikhundla somqondisi weGMB umnumzana Simba Monde okhulumayo, kodwa yena obelokhe ebikwa esemhlanganweni. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Live Talk lamhlanje sikhangela ukulwisana okuqhubekayo kubandla lezano PF, ikakhulu amazwi ethulwe ngunkosikazi Grace Mgabe emhlanganweni awenzele eChiweshe lamuhla. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
EleMelika limanyana lamanye amazwe omhlaba ekuvezeni umbono wayo ukungemukeli ngitsho la kancane umkhuba wokuthena kumbe ukuquma izitho zomzimba zabesifazana lamantombazana emhlabeni jikelele. I-genital mutilation. Umongameli Barack Obama uthi lumkhuba awulimazi kuphela labo abehlelwa yilolu dubo kodwa ubuyisela muva intuthuko kaZulu ezigabeni ezijineyo zomhlaba ngakho-ke kawumelanga womukele ngoba uhle ubuyisele muva imizamo yonke ethe yenziwa yokuthuthukisa amalungelo abesifazana lamantombazana emhlabeni jikelele. Kulabesifazana lamantombazana edlula izigidi ezingamakhulu amabili 200 million emhlabeni jikelele ababhekane lalolu dubo okulinani elethulwe inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba i-UNICEF. Lo mkhuba wokuqunywa loba ukuthenwa kwezinye zezitho zowesifazane kumbe zonke ubikwa usenzelwa ukuthi owesifazana angaze aba lemizo yokuya ecansini lowesilisa. Umongameli Obama usole okwamagama lomkhuba wathi laloba ubhahile kwezinye izigaba zomhlaba ngakwenza ukuthi lo ube ngumkhuba omuhle. Kungaleso sizathoke elemelika uthi lifake imali eningi kunhlelo zokuvikela lomkhuba emazweni anjengeGini. Lapha eMelika otholakala elecala lokwenza lokhu kowesifazana kungaba ngabenkolo ezihlukeneyo loba imikhuba yendulo, phansi kwemithetho yelizwe bayabotshwa njalo uhulumende uselenhlelo zokusebenzelana lala maqembu ukulimukisa uZulu. EleMelika ngakho-ke uthi limanyana lamanye amazwe omhlaba loZulu odabuka emazweni omhlaba oselizweni lasemhlabeni jikelele empini yokulwisana lokuvimba lomkhuba.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Iqembu lenguqu ele Mamelodi Sundowns elase South Africa selifikile kobulawayo ukuze dlala leqembu leChicken Inn lona eliphakamise inkezo yePremier Soccer League nyakenye. Amaqembu la azadibana kusasa enkundleni yeBaba Fields. Kuvika uJoseph Njanji.
Ekhuluma lentatheli zindaba ezamukele iqembu leMamelodi Sundowns egcekeni lendizamtshina eJoshua Mqabuko International Airport. Umqeqeshi weqembu leMamelodi Sundowns uPeter Mosimane uthe iqembu lakhe kalisoze lidelele leChicken Inn loba nje amasandawana echaya eziwayo kulezi nsuku kwimidlalo ye-Absa Premiership khona le kwele South Africa. Iqembu leSundowns lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo kusigaba se-Absa Premiership njalo yilo elikhangelelwe ukuba liphakamise isicoco ekupheleni kwesizini. Kodwa uMosimane uthi umdlalo wakusasa usoze ube lula ngoba iqembu leChicken Inn lisazi kabanzi ngeqembu leSundowns lona elihlala liboniswa kumabonakude. Iqembu leSundowns lilobudlelwano obuhle leqembu laseZimbabwe eleHighlanders njalo uMsimane ukhuthaze abalandeli bebhoso ukuba baze ngobuningi ukuzosekela iqembu lakhe.
So we're good friends with Highlanders, so we hope there's iminyama zenkani zizawuzazosupportable.
Nakwelinye icele umqeqeshi weqembu leChicken Inn uJoey Antipas uthi yena okungaphazamisa iqembu lakhe yikuba imidlalo yeliga ikaqalisi kwele Zimbabwe ikanti kwele South Africa imidlalo iphakathi laphakathi.
I know our match fitness slowed down due to our season.
Umdlalo wethu leSundowns uza kuba nzima ngoba sidlala labafana abavele bona isizini yabo iphakathi yethi thina yethu ngapha i-off season. So in terms of i-physical fitness iSundowns iphambili kakhulu.
Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Kuwoza Friday lamhlanje sileqembu lebakalanga lona lisithi buzani bamwe.
Bakalanga hubala teuka yelo jamali no baka buzani bamwe. Sinesi lobuchilo tasipiwane nisi
Leli liqembu lebakalanga lesithi hayitopa kabili udla kade labo elija elithi budzani bamwe tshelani abanye. Leli qembu elivame ngokwandisa inkulumo ezilohlonze engomeni zalo libunjwe ngo 2011 ngu Jeffrey Dube lo Brian Ndebele. Brian uthi ngemva kwamadlalati abamabili ulateuka lodama linobaka sebecabange ukuthi bathi budzani bamwe
ubudzani bamwe kuyaba kuyalwa lapha ukuthi awutshela abanye nawe ukuthi kuhamba njani sibuye futhi sibe neyinye engu number 2 lapha uyabo kungumuntu oyala umfazi wakhe ukuthi njengoba wangithola nginomntwana enginaye ngicela ukuthi ungambandlulile kulabanye abantwana umthande nje njengoba uthanda abanye abantwana bami I message iningi phela ikhakhulu yesikhalanga lapha abantu hayi basazobhema bekhona
Lelidlalade lengoma izisikhombisa kanti zonke ziqukethe amazwi aqatha ikakhulu ngolimi lwesikhalanga kulo uma wenze nje musithi mondida unesono lomuka newamwe Brian uthi bathethe isikhathi sabo bazipheka zavuthwa busu lezingoma bengajahelutho
sizama ukuthi ngale yonke indlela sihlangane ngalokho abantu abakufunayo ngendlela eliphume ngakhona ngendlela elihamba ngakhona ngijabule kakhulu and nabo abalandeli bayasifonela njalo nje ukuthi hayi lapha madoda lishayile ne message angikhona ukulikhipha mangilidlala emotweni mangilidlala ku radio yami aliphumi ngidlala lina njalo
Maphuma ke enkundleni ngale oyosifazane othi selibadlale kwenela abafana abantwana babantu manje kimi lifice imbi lasithutha
Serious 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 business Bakalanga taking get shenge music another level
Melestudio 7 Johannesburg in South Africa ngingu Benedict Nhlapo
Urata urata uthi futhilali wena ke abantu umikhi atsaba utsuka ukuchinjethi ukukisa uthi
Vaga inkwedu azibe wo pe zulukandaba kwane lokho lamhlanje silogqiba ke lapha uhlelo lwethu kodwa lingayika channel uyalandela uhlelo lwe studio 7 live talk lebele mpela viki elichukela okwa lamhlanje lilani